ningalithona njani izilukandaba mphakazo omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gandhi lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe sihlaziya ke umhlangano weCongress yeMDC ozaba khona ngenyanga kaMeyi Ongakuqala ngiyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umhlangano weMDC lowo ozayo ngenyanga kaMeyi?
Ye, kuhle kusho ukuthi bayenza umhlangano ukuze umcabango wabantu kube yiwo okhokhelayo. Kodwa it's interesting ukuthi abantu abasebenza bonke sebesebenze bonke futhi isikhathi esideya ngaka mashi befike ethweni lokuthi kukhethwe lo okhokhelayo bakhanye sebejikela niminyaka elumayo omunye sebizwa kuthiwa ungumthengisi vele uthengwe iZANU-P F so i-politics bazivela sebaukuthi bangama-politicians nje bengizocabanga mina ukuthi uma bekuyukuthi kumbe kuyayehlukanwa ngemibono kukhulunywe kungani yimuli abantu abayehlukeneyo but bezwisisana bekwazi ukuthi bahamba same path futhi okunye okubuya kuhlekise ukuthi bezosiza umuntu onjengobisi abantu abaningi bayamhlonipha ubisi but abantu bombakaze babuya bakhohlwe ababe bekuthile izolo maze kukusasa umuntu onjengobithi maye seyathi yena uchamisa ngeke aphume ngoba maye sephuma imbali kaMorgan iyadilizela ngoba uDouglas ka-represent imbali kaJangela ebesekhohlwa futhi ukuthi wake wa-PN Morgan is a failure Morgan umuntu ongazi ukukhokhela uMorgan waze wayenzela khipha nje eceleni
ye kodwa siyabona ukubana iningi lithi umnumzana Chamisa aqhubeke engumongameli webandla kodwa bakhona abanye abathi hayi nguye oyenza ukuthi bangabusi ingqondo enjalo injani
abantu bepolitics bayakwenza khonoko bayakhetha amaqembu phakathi kweqembu elikhulu bese besiba lento abaphuma layo angithi yikho lokho phela okwenziwa futhi ngobithi ngesikhathi labo omangoma besuka kuthwakelayo bashothela abantu nguye oyenze i-MDC yadliwa baphuma lokulixekana eceleni so kuyenzeka lokho vele ekugcineni kodwa bona bona ababele mbono wabo mncane ukuthi nguye obadlisileyo izolo if bekhona ukuthi babonise abaningi bangacela bephume lakho although kunzima and siyakwazi ukuthi ipolitics yethu eZimbabwe ipolitics yokulandela abantu abaningi imob psychology ngesilungu so akusoze kubasize kakhulu umusa ukukhangela isisi ukuthi babuyelana lowo mqondo ekugcineni abantu badakiwe ngokushela kwabibala engalisebenzisa and abantu badakiwe badakwe nguChamisa so kulikely ukuthi vele nje bazohambanana le ndlela leyo ingabe i-effect ingabe liqinisa ukuthi ngiwabadlisayo ngoba babuya bethu futhi kusasa kurigiwe so again iqiniso yiliphi lapho nguChamisa yikurigwa what happened so i-politics yethu nje ayilaqiniso yona umuntu ukhuluma lokho acabanga njalo kumsiza ngasenesi sikhathi ma ekhuluma
bakhona abathi bona ngokusuka kwabo Love Momoyo Obednico Bhebhe labo Thokozani Khuphe ibandla le-MDC selingani ngelentshonalanga kuphela uvumelana lakho uyavumelana lakho yini lokho
kura kunjalo ngoba kule element of truth kule qiniso khonokho ngoba angithi vele ma ungena mpela empandeni esinye sezizathu zokuthi ukhuphe angasapotwa as umuntu ozothatha over from uMorgan ngesikhathi esiza I think ayilalawo mathonso ukuthi umuntu lo ungumama one ngokweyisa kwabantu bezibapho umuntu ongumama phu umuntu wesindebeleni leqiniso ukuthi abanye bambize liqeni bathi uyabona wona ungumsekeli kodwa awungeke unqobe lapha ngoba ungumuntu wesindebeleni of course-ke wasokumdanisa naye uThoko waseqalisa ukuthi ahlake waphuma labo lapho baphuma labana of course kula abanye ugudu khonapho kodwa predominantly vele abantu besindebeleni nje ne-MDC so kungani kuthiwa yilokhuyani okwenzakala ngesikhathi izaphu iphuma kuZANU-P F so kusehlukanwa nje ukuthi abanye bale abanye bale yes batho njalo abantu futhi bathi sokusukile odabengwa kuzani sibefoka iphathi beZANU-P F izaphu kangukuthi kutho ukuthi nje akusela representation so yilabantu abasela ukudla phakathi khona phandle wabe kwazi ukuthi kule lento naleyo embenza yele ukuthi leyaliqembu aliselayo mpela ilokuyami iparty yelokuyamathebeleleni ukhona uthonsi nje owana baba umakhumalo for example nobabi lo mpofu ubelithemba mpofu abalushwana nje ongagcina ukuthi wena mhlawumbe bona baba sebesenzela nje ukuthi babe lento abayibambileyo nabo.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga baba, thanks.
Okay, bye bye. Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ebisixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lilaye.